Soko izika disenda wako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani zilwandaba ngolamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 9 mfufu 2021 noChris Kande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha inkokheli yezifundi zamakolishi emasingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Amapolisa eGwanda athi asithole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe kuviki edluleyo.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa.
Izizalwane zeZimbabwe esilala kweleBhilitane zijabulela inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuludlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19.
Lokhu kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele siyikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abelodubo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuludlu lwamazwe abethwa bona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID i-red list.
Silengxoxo lomkhokheli webandla elitsha elezombusazwe elithiwa SIDA.
Kuyimanje oba ngikhuluma nje ngikhuluma ngeze politiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa abikwa ebophe inkokheli yezifundi zamakolishi emasingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Inkokheli yezinaso ibikwa ibisenza umhlangano ehoteleni ethiwa Liz Inn edolobheni lemasingo namhlanje, lapho amapolisa angene abopha abayisithupha abagoqela uLenox Machoko, Phaidamwe Masarure, Takutswa Ngaziwore, Lonesi Jenge. Akucacanga ukuthi betheswa cala bani ngoba amapolisa abengaphenduli incingo zabo. EGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe ngeviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isikhulumeli samapholisi esabelweni sezansi emaNdebeleni, unkosikazi Loveness Mangena, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezine sezitholwe ngabanikazi,
senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zawo bephile.
Uphinde wathi sebewophe uCaspar Ndlovu ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa lisebenza kuhulumende esigabeni seNkwali, yena otholakalele nkomo ezedlula amathumi amabili 25 ezontiweyo. Amapholisa athi adinga njalo uPrince Dube ngamehla abomvu oyaziwa njalo ngokuthi nguVusa Thophini oweSenyawugwe, yena ocatshangelwa ukuthi ulesandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayefike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona, mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawondeni eGwanda, ngu-Albert ngube.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulele kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi yeCOVID-19. Uhulumende weleBhilitane wazise kuliviki ukuthi kusukela ngomvulo ozayo eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe asesuswe kuluhlu lolu, okuza kwenza kungabi nzima ukuya kweleBhilitane uvela eZimbabwe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, uMnumzana Panyika Karimanzira.
Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho. Ngoba kulamazwe abelodwo lweCOVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba yeCOVID, i-red list. Njengomzekeliso i-India.
Manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi baye khona?
Ye, ngibona ani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi baye khona, ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe, lokuhlunguluzwa koluntu, lokuselakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakho nokho ngibona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe.
Ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu, bekusichoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusicho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBrithani evela kweleZimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe. Abe sesithi mase fike lapha kwele Brithani ayenze enye i-COVID test, ayenze amabili ama-COVID test. Eyakuqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesishiyangalombili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale esingathi i-quarantine ngesingizi kwensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uma uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBrithani evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku red list. Bekuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha ethatha ama-test lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, bekusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso, kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso, kube kuyinto enzima kakhulu.
UMnumzana Panyika Karimanzira, isiphathamandla sehlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 182 babanjwa igciwane le-coronavirus. Amanombolo awethulwe izolo atshengisa ukuba inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 liyalisehla. Izolo kuhlatshwe abantu abafika phose 10,9192 kuphela. Kulabo abatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabesigaba seMathebeleland South, okulabedlula amachumi ayithoba minwembili 85. Ilizwe le-South Africa seliyilo eliphilisa imuli eziningi zeZimbabwe ngoba izizalwane zakomakhelwane ziphephela khona ngobuningi. siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le kwele South Africa osehlezi okweminyaka eminingi umnumzana Mikas Banda ongumlaleli oqotho weStudio 7.
Ibizo nguMikas Banda. Mina ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza. Ngazalelwa eNyameni Ndlovu eMguza duze kwesomile. Ngasengiyakhulela mbijana elibhani.
Usulesikhathi esinganani uhlala khona ngapho eSouth Africa?
Hayi, South Africa sengilesikhathi esikhulu ngihlala eSouth Africa. Vele ngathi ngifike ngumfana ngikhulele khona. Ngikhulele khona eSouth Africa from ngifika khona ngiqathanisa lamanje. Izachayeka futhi ukwedlula eZimbabwe.
Umumo wakhona unjani nxa uqathanisa lo eZimbabwe?
Ma ngiphendula ngeZimbabwe, iZimbabwe right iswele kuphela abantu abangabaholi abaleqiniso. Labangasebenzeli ingane zabo lokudlamnandi kumbe lokuba lama-girlfriend abaningi. Lokuthenga izindlu ezidulayo, nemoto ezidulayo, anto yona kuyabe kukhosta imali yelizwe konke lokhu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasela ukuthi ngokubona kwakho ilizwe leSouth Africa lapho elikhona lilesibanga esinganani esithiya eleZimbabwe, njalo ubona ngani kungenzakala na ukuthi inguquko lempumelelo ekhona eSouth Africa igcine ifana leZimbabwe?
Ya ukuthiyana isibanga eZimbabwe leSouth Africa ukuthi lapha abelungu bakhona, abelungu bazoyisiza iSouth Africa, bayicela izimali lezi zama-donation lani. But kuyikuthi umgabo engaxotshanga vele abelungu labantu sesilapha. Otherwise South Africa siyafana. IZimbabwe phelile into yonke, yabona ama-resources, i-land makulinywa, yabona vele nje siswele abaholi kuphela, abaqotho kuphela. That's that.
Umnumzana Mikas Banda isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo weleMelika obona ngezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele okwakuqala kweleMexico. UBlinken utshele intatheli izindaba ukuthi amazwe la womabili iMexico leleMelika asesungule uhlelo lokusebenzelana kwezomvikela. Phathamandla somanyano United Nations sithi usizo kade luphiwa izizalwane zakwele DRC luzamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kuzathiya abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million besendlaleni. Kwezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe, lamlela
izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emandebeleni seziqalile amalungiselelo okulima, kodwa zikhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu okulakho ukudala ukuthi zingalimi njengalokhu ezikufisayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zethu kulezi nsuku ihlobo likhala njalo nje ehlathini lapho kubiywa emasimini kulungiselelwa ukulima ngoba izulu seliseduze. Lanxa amalungiselelo sekubangela iphezulu, iningi lithu lilanhlanyelo yeneleyo emakhaya, kukanti ezitolo khona kayibambeki ngoba intengo iphezulu. Umnumzana Zwelithini Gabulo isakhamuzi esithezi ekwana uthi iningi lezakhamizi zemakhaya ngeke lenelisa ukuthenga inhlanyelo ezitolo.
Inhlanyelo ayibambeki lo nyaka, iyadula okunye okumangalisayo. Ngokwesibonelo nje ngakunika le seed thina i-Pioneer seed i-10 kg kumavinkile ayithengisayo ibiza i-$4,620 bese kusithi ngemali yeMelika i-$34. Ngakho leyo yinto engiyibona ukuthi inzima kakhulu kakhulu kithi abalimi esihlala emakhaya, ayibambeki.
Unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni yena osuke esilikwe kwa ufana nobe layo khala ngintengo enhlanelo ephezulu.
Abantu sebegebhile amagodi, sebelungisile, balungiselele sibili, kodwa bengenathemba lokuthola inhlanyelo ngendlela edura ngayo ngoba inhlanyelo i-10 kg i-R420. I-R420 ayitholakali shemu, asikwazi ukuthi uyabe ungayidobha ngaphi. So silinde yone kahulumende leyohlelo lwentwasa lololo lwamagodi. Esingakucela nje kuhulumende ukuthi inhlanyelo kayibuye, lithi liqala ukuna lathi inhlanyelo sesilayo.
Nomzana Gabriel Pondo isakhamuzi semawane uthi bazosebenzisa inhlanyelo abayithole kusivuno sanakene.
Abantu sibhizi siyalungiselela lo gatshompo lo, abantu sibhizi sitya ugatshompo. Isikhathi sesiphelile, isikhathi sengoba lezulu nanti seliduma. Kodwa-ke okwenhlanyelo, hhayi kwenhlanyelo lonyaka abantu abaningi, hhayi sika sihlanyele lethu esesiphaleni. Iyakunyela ukuduli iyadura, kodwa-ke hhayi abantu sitholile mbithani kumnyaka ophelileyo. Lonyaka noma ingaphuza noma ingabuya kumba sesiphiwe njengomnyaka ophelileyo. Yokhanya ngazani bazanika abantu abakugatshopho kuphela.
Umnomzana Finis Nqubo odabuka kuwat 7 komalaba phansi kwenduna umalaba ematobo laye uthi balinde inhlanyelo kagatshompo ngoba ingekho ezitolo zasemakhaya.
Esikwenzayo okwakathesi njengoba silungiselela ukulima, izulu lithembisa. Abanye siphezu kwakho ukupantila, siphezu kwakho ukutshaya amagodi, sikhangeleli ukuyithola inhlanyelo noma nini. Kumenyezelwe kakhulu othi sihlale silindele. Khangela inhlanyelo ezitolo iyasilela, asikabi lazo kumbe indawo ezithengisa inhlanyelo.
Kunezulu ebelilomoya omkhulu emanama ngesonto edluleyo zadala umonakalo omkhulu ngemva kokuba uphahla lwendlu ubelethele esibhedlela semanama luthethwe ngumoya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ngingidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
We are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa, bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani kuyelungisisa udaba lolu le-zeki kambe lezi-2000 labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyathi sesiyakutoni ku-election ngelanga lokuvota sesothiwa hhayi ibizo lakho elisekuvota zodalele luku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yena lo mntwana ngamhambisa esikolo athesa umntwana uhlezi endlini sayenzile ukuthi ukhangele mina loba nje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngithengele le mpahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga, siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohlala lo mntwana lo udubo uyalazi. So umama ngisuzazama ukhuluma kuba lomntana ke bekwenza umntana ke register ukuvota kende kuzaba le ndaba yena leyo ukuthi ama rate ama district centers akhathana siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango but yesikhathini ezinengi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama distances amanye kende njalo siyabe silendleko eziningi uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-rejesi ngapho uyabucabanga ukuthi abantwana bajhile endlini bazasala loba kende njalo ukuthi abantwana basala besidlala so mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini lami ngigcina abantwana bam kulokuthola ngihambe imango le-midate ya-rejesi yokuvota njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi manje lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngindaba ze-transport
kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota
basukuma yebo but not ngendlela esikhangeleleyo kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani and uzakutshela ukuthi lifuna ukuthi ngiyerejista ukuvota ngiyavota ngaphi ngenye kinye khona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu babakwazi ukuthi angaphi akula i-voter education ekhona ukuthi ngafuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo ngazikhangela ukhetho lonye olodlulileyo ukuthi kulokhu khona nokuthize abantu babesithi ontaba babesithi sathi vele ngiyavota kuyandisa ngani ukuvota so nathithi esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon we can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanga esikolo wafika lapha adufuna ukufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuqu umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje sokuyenza i-voter education
Leo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo sokuvota kuvandla le-MDC Alliance ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani zulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ozias Ncube osesungule ibandla lezombusazwe elitsha elithiwa Sida
Kana ungasitshela ukuthi u-Ozias Ncube yena vele ngubani
Mbonge ngibingelele kubalaleli bonke nakubalandeli bonke besida ngingakhohlwa ukumema futhi ngokunjalo umphakathi wangakithi lapho engizalwa khona eTsholotsho kwezweni lakithi ngaseZimbabwe ngokuzalwa ngazalelwa esibhedlela sasempilo ngakhulela eTsholotsho lapho kuzalwa khona abazali bami ngafunda ngokunjalo eTsholotsho iprimary school ngayenza eMhlabangubo school secondary school ngayenza eTsholotsho high school emva kwalokho ngaphuma ke nami njengensizwe esikhulile ngayofuna funa umsebenzi nokuthi ngiqhubekisele phambili ngokufunda kwaba nzima ke ukuthi ngithola amathuba njalo ngaze ngawelela kwelase South Africa ngiyenza i-finance management ngiyenza ne-management ngiyenza nokunye okwenza ngokomthetho wabasebenzi ukuzwa ukuthiwa phecelezi i-labor law ngingena nje kwezombusazwe
ngesizathu sokubana senginanzelele kumbe nganzelela ukuthi isizwe sangakithi sibhekeleleka phansi kumbe asithuthuki ngesizathu sokuthi abaholi esinabo kwamanje abakhombisi ukuba ngobaba abaqotho. Ingakho ke ngathatha leyo gxathu ukuthi ngibe ngomunye ozokuba bambisana kumbe ozokuba phakathi kwezombangazwe ukuze siqondise okonakele khona. Ngiyabancenxa ke abalandeli ukubana basinikeze uxhaso, basisekele kuko konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yabo, ngoba sibizwa ngegama elithi isida elichaza ukuthi Combined Ideas Democratic Alliance. Lelo gama elichaza ukuthi imibono yabantu asicikileli phansi kumbe asiyidiceleli phansi, siyayisebenzisa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa siyibandla lesida.
Manje pho njengoba ibandla lakho likhona ngapho eSouth Africa, eZimbabwe khona ke lamalunga njalo, ungasitshela ukuthi lizangena yini kukhetho?
Ibandla lesida akulona ibandla laseNingizimu Afrika kumbe laseSouth Africa. Yebo, selidephile kumbe seligcwele yonke indawo, cishe umhlaba wonke isida sesaziwa, kodwa ke iqembu elasungulwa ezweni laseZimbabwe lisungulela abantu baseZimbabwe ukuthi bakwazi ukuthuthukiswa, balethe imibono yabo, njengokuba iqembu libizwa ngokuthi Combined Ideas Democratic Alliance, okuchaza ukuthi imibono eminingi ehlanganisiwe kwaphuma into eyodwa esingathi iyosiza ukuba inkambiso yokukhokhela kwelizwe kumbe ukukhokhela kweqembu. Isida ikhona yonke indawo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje ngiwumongameli wayo isida. Sinamalunga yonke indawo. U-deputy president wethu okwamanje nje useHarare, igama lakhe lungu Anderson Kuni. Sinabo bonke abe information kobulawayo, sinabo eHarare, sinabo ama structures zisabane kweru Cholocho, sinama structures plum trees, nama structures cishe yonke indawo Botswana. Sisafuna ngokunjalo futhi sibe nama structures kubo UK nabo America ukuze sikwazi ukuthola futhi namaqhinga avela kwezinye indawo. Asibakhohle nabase China, nawo sizowadinga amacebo abo ukuze sibe ngabaholi abaxavile nabathandekayo ezweni.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu indaba zokhetho?
Oqala ngathanda ukuthi ngikubeke obala ukubana sisadinga into okuthiwa inkululeko kumbe sisadinga inkululeko ezweni langakithi. Yebo, bangasho abaningi bathi inkululeko sayithola, kodwa yiyo lento engiyayivumike mina ukuthi inkululeko ikhona. Okwamanje sikhuluma kanje, baningi abantu abafisa ukubana bazibandakanye kumbe bahlanganyele lamabandla ezepolitiki, kodwa bayesaba, banokwesaba ngokuba inkululeko ayikho. Kuyimanje oba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech, right? Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile. So ngezinye indlela ngiyavumelana namabandla lawa athi ubuqili buningi kakhulu. Yebo, sesike sakubona lapho ibandla elibusayo likhipha amasosha ukubana ashaye abantu, kwazo nokuba kwenzeka nokuthi abanye babo badubuleke ngesizathu sokubana bebhikishela ukubana kukhishwe imiphumela yokhetho olwadlula. Ngakho sithi thina njengeqembu lesida sizafathatha amagxathu abalulekile kumbe amagxathu anqala azokwenza ukuthi indaba ye-rigging kumbe yokuqelibezela siyiqede.
Lo-ke ngumnumzana Ozias Ncube, umkhokheli webandla elithiwa SIDA, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagcini uhlelo lwanamhlanje, esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
Inani labantu amapholisa abophe inkokheli yezifundi zamakoleji emasingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Amapholisa eGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshiwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.